sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 10 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina njengeathuzi nxa kukhulunywa ngokuqhashwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education. Kasikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolution eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi laezisebenzi zeMinistry of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary.
So yikho sibona ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhetheleki ukuthi umuntu ukubadlali ukuze lathi sibe namathuba afanayo labesilisa.
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaphambili kulokufuthelana okukhulu phakathi kwe-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi kuyisifiso sogatsha lwakhe ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo ndawo ukuze bazwisise okufunwa ngabafundi ikakhulu abaqala imfundo yeprimary. Kubika umlondolozi Dlovu.
Kuluma phambi kwekomiti yedayela eParliament ebona ngezemfundo eParliamentary Portfolio Committee on Education, unkosikazi Ndlovu uthe abantwana bezikolo kumele bathole usizo kubabalisi abakhuluma indimi zabo, esithi lokhu kulakho ukuncedisa ukuba benze kuhle ezifundweni zabo lakumhloliso.
If that study was decentralized under the devolution agenda to a district, it will go faster. So I think as parliamentarians and ministers, we push for that.
Nxa lokhu kungenzelwa ezabelweni kungasinceda njengabameli bepharlamente, kumele sitsho kuba lokhu kwenzakale ezigabeni okubalisela lokuqhatshwa kwababalisi.
Lokhu kuza ngemva kokuba izikolo eziningi esabelweni sebathebele North zibe nenani elikhulu labantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni kagrade 7 okwedlula ezinye izabelo elizweni jikelele. Lokhu kubikwa kubangelwe izizathu eziningi ezigoqela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lodubo olubethwe unkosikazi Ndlovu lwababalisi abangakhulumi ulimi lwabantu abafundisayo lokubaleka kwabanye ababalisi ezikolweni ezisendaweni ezifana neBhinga eMathebeleni North laseRushinga eMashonaland Central. Isikhulumeli senhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union, ATUS, uMnumzana Themba kuye Moyo uthi bavumelana lomphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary.
Thina njenge-athuzi nxa kukhulunywa ngokuqhatshwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, kasikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolving eyiyo esiyithola kusisekelo sombuso sethu eselizwe, i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi la ezisebenzi zika the Minister of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu wenye inhlanganiso yababalisi laye eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi kumele uhulumende azame ukulungisa imfundo ikakhulu ezikolweni zemaphandleni.
Sithi indaba ye-decentralization le yokuqhatshwa kwababalisi besebenzisa ama-provinces kungasabi yi-head office, ngithi akulani le ndaba yempumelelo yokufundwa kwabantwana besikolo. It has nothing to do with the issue of pass rate. Okungenza ngitsho njalo indaba yokuthi nxa sesikhangelele ukuphumelela kwabantwana like i-pass rate yona le, i-pass rate i-affectwa into ezijiyeneyo ezingelani le-recruitment. Okokuqala, nxa sikhangele indaba zokubasa kwabantwana esikolo, sikhangelele ukuthi abantwana laba kumele ukuthi bafundela ku-good infrastructure.
Umnumzana Libert Sithole ongumzali uthi kuyadanisa ukuba abantwana behluleka ukuphumelela kumihloliso ngenxa yababalisi abavela kwezinye indawo.
Ungakhayela abanye abantwana bebefeyiliswa yikuthi ulimi ade lusetshenziswa ekufundiseni belungayisile abaluzwisisayo. Bengaqhubeka phambili ngohlelo lolu olokuthi ababalisi abafundisa abantwana kube ngababalisi abasebenzisa ulimi olusetshenziswa ngabantwana laba kumbe abavela ndawoni. Ambona ngani kunganceda kakhulu ekuthini abantwana bayazazwisisa.
Unkosikazi Ndlovu uphinde waphatha udubo olubhekane labantwana abangamantombazana abaningi ezikolweni abathwele nzima ngokuswela imvunulo yokugqoka nxa besesikhathini, esithi okwamanje lokhu bacela ukwengezelelwa imali abayabelwa nguhulumende njengogatsha lwezemfundo kubhajethi ukuze lwenelise ukuphathisa abantwana abangamantombazana ukufinyelela limvunulo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abohlangothi lwabesifazana kumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches bathi bazavotela kuphela abantu abatholisa abesifazana lamantombazana amathuba okuzithuthukisa kanye lawo okungena ezikhundleni zobukhokheli. Kubika uMavis Gama.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eye-Twitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe-International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane be-ZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50%. Kodwa siyananzelela ukubana eParliament balutshwana kakhulu nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo lalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika sambeni sevuthela umuntu ongumama, even kuParliament sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, even emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela umama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini siyevota, sivotela abantu abanjalo, omama lobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iphathi yethu thina silo muntu wesifazana ende abantu besifazana bonke uyabona ukuthi kona baphiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lati tisingabantu ngabafazi siyakwanisa ukulibusa lelilizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumaphamisa njengomama
umnumzana Ngqobizitha Khumalo isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe
kufuze kube labathi ngesilungu a paradigm shift kube lesigaba ukuthi wakhona hayi lokhu kakume ilanguage yehatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo ngoba sinjengabantu abahlezi endlini bele petroli ele parafini ele gas kodwa sidlalisa umentshisi ufunakala nje oyedwa uzaxwepa nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo ngoba ihatred ukhona ku social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona labayathethisa abayethuka ilanguage leyo kayilunganga
umphathi ntambo wendaba zabesifazane Lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelwezombusazwe
sibona ukuthi omama kuyina sebekwenzile esingakulalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungela kulingana phakathi kwabo mama lokhe kuhlukuluzwa igender based violence ilokhe iqansa sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama
ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa besifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho ngokupheleleyo njalo besaba udlakela. Isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Ellen Chiriedenka uthi okudanisayo ikuthi abesifazana yibo abanengi kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kodwa balutshwana ezikhundleni zombusazwe. Uthi iningi labesifazana abasakhulayo kaliphatheki kwezombusazwe njalo uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy alubathuthukisi omama njengenjongo yalo.
Lendaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ekhethweni omama bayisuka abalalutho iningi labo amathuba bomalutshwane afanani labesilisa so ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulodaba lokuthi ama-polling agents laba abakhontestayo ukuthi bazabhadala njani njalo lokuthi indleko zokuthi nxa i-campaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini kukhanya ingani kulokusilela okukhulu so yikho sifuna ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe omama zihlale phansi kungakhetheleli ukuthi umuntu ulikubandlali ukuze lathi siwe lamathuba afanayo labasila besilisa ende government la yebo iyaphuma le gender policy but kasiyiboni khangelani kade izinto nxa kukhangela for instance abantu abaphiwa imigodi yokumayina nokuthi even emsebenzini omama kasibaboni ikakhulu nxa siqhathanisa labo babo so ngezinye izinto esikhala ngazo but omama nxa likhangela even ikhathesi lele bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma esikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu nabantwana abangamankazana ukwedlula abesilisa. So ekho ukutshengisa ukuthi nxa umama siphiwe sikwi-environment right, siphiwe amathuba wonke afaneleyo, umama ngasiyabazihamba sibe zikhatshana sibili sibone ukuthi elizwe liyahamba phambili, thina omama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalisa ukuthi hhayi lathi siyenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho ukubhalisela ukuvota, i-voter registration exercise lezi, omama basukumela phezulu yini kumbe balengxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikompeya labafana nje. So ngenye indaba okumele siyibone ukuthi izalwenzisa, but nxa sikhangela omama jikelela abasekhulu abakhulileyo, ngoba laba yibo abakwazi udubo kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedla abantwana. So yibo abantu abakwazi udubo. Lingakhanyeli kakhulu i-age group le 35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kubobaba. But ngenxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma first time voters, boni ngani hayi amankazana sasilela kakhulu.
Unkosikazi Ellen Shirie Denga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC ekhuluma ngosuku lokunanza amalungelo abesifazane kuthange. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy lujonge ukukhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kulinyanga iyaphambili endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubalandeli balo. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngomnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF, kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla la, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengo-ZAPU simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabini for MP lama-councillor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili, and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhoda izindawana zonke zaseGwanda, sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC, owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso, sababiza sabahlalisa phansi, sabanyenza okuthiwa i-induction, ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye yokuthi uvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini, ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo, bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo. Liyakwazi kubandla le-MDC lisematheni abantu njalo siyo mfihlo ukuthi abantu abanjengabantu betrukusiyo nale mithwayo ngabantu akade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabethile. So yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka, kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini, yikho kusenza ukuthi size sifike namhlanje ukuthi kungekho udlame. Asisho ukuthi udlame alusoze lwenziwe, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni leZimbabwe, libandla elibusayo eleZANU-P F, labona ababakhulunywa be-TCC noma ngeke bakhulumele.
Mnumzana Ndlovu, kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselwa?
Cha, asikahlangani lazo, kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo. Thina njengoba etshela ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu, kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuxhiwi, behlukumeza abantu bebulala.
Dube, lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga, iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu?
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo, okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lodubo lwamapotholes amagodi lawa asemgwaqweni, lodubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini, lodubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engaletha imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni, lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo, kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha yangasiphonga uhambe uhlangana lenqumbi zedoti. So thina sithi amakhansila nxa engena kumele agijimiswe khonokho phambili. Okulandela lapho yikuthi kumele amakhansile angabi le-corruption.
Isigqiba Ndlovu, kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni?
Uyabona baba Nkomo, ubaba uMthembu uDube lapha ulifaka sobala, uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi, ubulawayo beclean, ubulawayo ebesizincoma ngaye, ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo. Into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe. Kodwa ke uyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yiwo abayi-MDC. Into akhuluma ngokuzifisela, bazazifisela njani beyiba baphethe kathesi? Usodolobho wakobulawayo we-MDC tiye yakhe le, waye bengakwenzi, waye bebengakwenzi isikhathi sonke leso. So izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela, sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano.
Akuyiphethe ngamafitshane tu.
Ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe, wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo. Asiloqiniso baba uGatsheni ukuthi izaphu kayeke azihlephuke. Khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu, kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu. Siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi, amazaphu sekuyaba maningi nje.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Abalimi ezigabeni ezisemngceleni weBotswana leZimbabwe bathi balethemba lokuthi udaba olusegudwini olokuntshontshwa kwezifuyo luza lungisiswa kusikhatshana esizayo, kulandela ukubunjwa kwekomiti elamalunga aphuma emazweni womabili, kubika umqondisi Dube.
Kuloko futhelana isigabeni semngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana phezuko daba lokutshontshwa kwezifuyo. AbeBotswana bagcona beZimbabwe besithi wabantshontsha izifuyo kukanti abeZimbabwe labo bakhala ngenkomo zabo ezidutshulwa uma zingafohlela kweleBotswana. Amazwe omabili avumele nemhlanweni osanda kwenzelwa eVictoria Falls ukuthi kubunjwe ikomiti elesiphathamandla esiphuma nxa zombili ukuthi zikhangelisise lolu daba. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi leli nyathela liqondile ukuzama ukuqeda uhlupho lokuntshontshwa kwezifuyo.
The inclusion of the issue of livestock rustling across our common border on the agenda of the BNC will indeed ensure that the matter receives due attention from both our countries. In this regard, it is pleasing that we have
ukufakwa kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo phambi komhlangano wethu kuzaphathisa ukuthi lokhu kulungisiswe ngokushesha. Sesibumbe ikomiti yezakhangelisisa lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubunjwa kwekomiti ezacwayisisa lolu daba kwamukele injabulo ngabalimi kuhlangothi zombili kweleBotswana kanye leZimbabwe. Mnumzana Davidson Mapetla, umlimi emzini wekhwabajango duze lomncele weZimbabwe, uthi uqakathekile ukuthi ikomiti isebenze kakhulu nxa zonke idingisise ukuthi abantu abantshontsha isifuyo basebenza lobani.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
the commission le kumele ukuthi icwayisise abanye abe Botswana abasebenza la beZimbabwe kanye la beSouth Africa ukunjontsha izinkomo. Bayabazi. Abazabotshwa eZimbabwe kumele besitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi emangweni wemangwe ucelele eZimbabwe umzana Mhlupheki Dube ukuthi uqathekele ukuthi kuvuselelwe incingo ezivikela ukuthi inkomo zingachaphi umncele.
Mhlawumbe into ezimqoka ezifuze sizikhangele ukuthi kungakakhulunywa ngokutshontshwa kwezifuyo, kukhulunywa ngokuphi ngokuthi yikuphi okukhona okufakiweyo okuvikela esingathi thina a movement yenkomo. So ngakho ke ukuvuselela kwengcingo zenezo kuqakathekile. Kuzayenza ukuthi inkomo zingaphongi ukuhamba mahlayana, okuzayenza ukuthi zize ziphinde zichaphe imngcele.
Phezu kokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena kweleBotswana, uDube uthi kumele abeZimbabwe bazwisise ukuthi eleBotswana lizama ukulondoloza umkambo wokuthengisa inyama emazweni awe-European Union.
KoBotswana nxa sibabona bedubula izifuyo, ayisukuthi lulunya kumbe inhliziyo embi. Kodwa ikuzama ukuvikela ukuthi esingayibika sithi i-factory yabo eyokuproducer inkomo kumbe izifuyo eziya emazweni ingangenelwa ingcekeza ezayenza ukuthi inyama yabo ibe ingasavumelekanga ukuexportwa.
Ele Botswana lithi inkomo ezidlula ikhulu zantshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2016, kukanti leZimbabwe likhala ngokuthi inkulungwane lenkulungwane zenkomo zadutshulwa ngenxa yokufohlela eBotswana. Ngomnyaka ka-2020 kwabulawa oweZimbabwe yedwa kucatshangelwa ukuthi ungomunye wamasela ezifuyo. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abe-primary. Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Imi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.